izakhamizi zeHarare ebezibuthene ecollegeini le-University of Zimbabwe UZ zitshele umnumzana Innocent Matshe obemele usibalukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqela ibhanga leli obumayelana nokusetshenziswa kwe-ZIG ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu beZimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesake sakubona lokhu kwenzakala. Thina imali le ivela sithe ngoba ibuya kusetshenziswa uSwazi, amapholisi esithi ithandeni bambelake la kuzwa ngaphi khona lokhu. Imali yelizwe imele isithengise yodwa.
Lokhu kusekelisa kaMseharari umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngokwakhe esebenzisa imali yaseAmerika athi sisebenzisa amaZigi kuba nzima ukuba sithi hambe imali ezasisiza isifuna ukulahlekelwa ngamadola ethu.
Umnumzana Matthew Sibindi ohlala eHarare obesemhlanganweni lo uthi iZiki izahlupha ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imichova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
UMatshe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
iZiki imali yethu, imali yelizwe, ilizwe leZimbabwe. I-US dollar le, i-rand le, kaso yethu. iZiki imali yeZimbabwe. Futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions uthi kumele uhulumende avume ukuba iZiki kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, i-production yethu, ukwenza ukuthi imali eyangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha, kodwa i-production cycle yethu, i-value chain ye-production, le-consumption, le-saving nge-economy batsho njalo, ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bedingisa imali okungekho emthethweni okudala ukugugudeka kwe-ZIG. Ingcwethi kwezomnotho zithi i-ZIG ifana xathu lemali yohlobo lwama-bond leyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.